Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zithobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessings Zulu ngokusiphathela indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngugeyino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla
izenzo ezigoqela umuntu wonke esezenze inotho eZimbabwe yala iloku incipha abantu bathwala luklubu.
Sekulungiselelwa umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF.
Kuyasidanisa kakhulu ukuba ngesikhathi semhloliso izikolo labantwana uhulumende ufuna ukusebenzisa ukuthi kuphatheke bantwana kanye lezikolo.
Kulabanye abathi awusekeli umkhankaso lo. Ibandla leZANU-PF selikhankasela ukhetho oluzayo ngamandla emadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. LeZimbabwe likhangelele ukuba kusasa lizaqhuba umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Umkhankaso lo osekelwa inhlanganiso yeSouthern African Development Community uqhutshwa minyaka yonke ngesikhathi lesi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kukhangelelwe ukuba amalunga ebandla leZANU-PF labanye bemanyene leSADC bazatshengisela emigwaqweni yeHarare, eBotswana, iSouth Africa lamanye amazwe besola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF okuthiwa yephula ilungelo loluntu njalo iqhuba ukhetho olungakhululekanga. Abakumhlanganiso yeSADC weleBotswana bakhangelelwe ukuba labo bazangena emigwaqweni beveza ukuba abahambelani lezijeziso lezi. Elemelika lithi kalisoze lesule izijeziso lezi kuze kulungiswe ezokhetho lokunye kweleZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa, njengowaye ngumongameli uMui Robert Mugabe, ukhala ngezijeziso lezi esithi zibhidliza umnotho welizwe, kodwa amazwe entshonalanga athi ibandla leZANU-PF lenza santando eZimbabwe. Umkhankaso walonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Enhancing Zimbabwe's Resilience Through Economic Development and Engagement and Re-engagement. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko izolo lusithi kumele ababalisi bekhumbule usuku lolu. Kodwa abanye ababalisi bathi abasoze bakwenze lokhu ngoba kulabantwana abaloba imihloliso etshiyeneyo. Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokunanza usuku lolu, hayi ezikolo ngesikhathi semihloliso.
Kuyasidanisa kakhulu ukuba ngesikhathi semihloliso izikolo labantwana uhulumende ufuna ukusebenzisa ukuthi kuphatheke bantwana kanye lezikolo, akusongindawo kumbe isigcawu sezopolitiki. Uhulumende wenza iphutha kakhulu.
Umnumzana Goodwill Thaderera obambe okwesikhatshana isikhundla sikanobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association uvumelana laye.
We are not a political organization and our teachers we believe are not political because even government.
Inhlanganiso yethu ayisiyo yombangazwe njalo sikholwa lokuthi ababalisi labo banjalo. Lo hulumende laye ngemithetho asifakele yona usicebisa ukuthi singabi ngabombangazwe. Kodwa ke sisebenzela uhulumende, kungakho sizithola silawulelwa ukuba senzeni.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabazali olomntwana obhala imihloliso, uthi uhulumende kumele ahloniphe imihloliso yabantwana.
kuyadaniswa ukuthi khathesi abantwana baphakathi kokubhala imihloliso kodwa uhulumende ufuna ukubaphambanisa. Abantwana laba asikhangelelanga ukuthi baphazamiswe ngoba bavele baphazamiseka kudala.
Uthawungana Ndoro isikhulumeli sohlangothi lwezemfundo olwe Ministry of Primary and Secondary Education uthi abafundi kumele bephatheke emcimbini le.
It is common cause that civic education on the matter, citizen education can be...
Kuzizalwane kulungile ukuthi bafundiswe kancane kusukela ku-early childhood. Kuhle kube sobala kukhanye ukuze labo baphatheke kwenzeni izinqumo emphakathini.
Usuku lolu luzananzwa elizweni lonke jikelele kusasa, njalo kulenhlelo ezimbalwa ezizakwenziwa ezigoqela igala. Nimele Studio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Studio 7 ixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee.
Udaba lwama-sanction luqakathekile ukubana abantu baluzwisise ukubana luqala ngabi lusiya nga. Injeziso lezi ezifakelwe ilizwe lethu eleZimbabwe aziso zijeziso ezi yenza lokho abakuthi ngesiNgisi i-targeted measures njengoba bethanda ukutsho, kodwa izijeziso ezigoqela umuntu wonke esezenze inotho yeZimbabwe yala ilokhu incipha abantu bathwala luklubhu.
Chuma, ungathi ukuthwalisa abantu luklubhu ngama-sanctions kumbe ngumkhonomi welizwe osadalalayo ukuvuka?
Izijeziso lezi zibamba indawo yonke. Kulama banks amaningi ayehluleka ukubana asebenzelane leZimbabwe ngenxa yokuthi bona imali nxa zitransfer zibuya zingena ngabe eZimbabwe zisiya khona lapho ngabe zisiya khona khonokwana kusuka kubahluphe ukuthi kube ukuthi kusebenzeke kuhle khonokwana amabhanga lawa aseAmerica kumele akhiphe izimali eziningi ezokuthi kenziwe ama checks properly kubonakala ukuthi imali leyo ivela ngapi ihamba njani amabhenki lawa acile bonke kungcono uwekela udlelana namabhenki eZimbabwe lapha kulokuthi becile beluza imali zonke leziyana ezokuthi kwenziwe ama-checks lama-double checks before bengakadili lati. Kuningi esingakubalisa okutshengisela ubana ama-sanctions asephambanise not lakho abakuthi i-targeted kodwa aphambanise umuntu wonke nje jikelele. Amabhizinisi kahambi kuhle, umkonomi kawuhambi kuhle. Sikhuluma kanje so umkonomi wethu sise ama-sanctions layo iqalisile sokule 22 years ngiyabona umkhono wethu usukhoste imali engadlula abo 40 billion US dollars kade kumele ukuthi ngabe siyenzile la ngabe kungasiwo ama-sanctions lawo afakiweyo. So kuyathengisela ke kubana ama-sanctions lawo kumele asuswe.
Bona kwenu Chuma, ama-sanctions la avela abangelwa yini?
Yindaba yomhlabathi esawuthathayo abakuzondele khona amakhiwa, and as long as umhlabathi losilawo vele kabasoze bekhiphe unyawo ebrekini lelo.
Manje kumele kwenziweni-ke ukuthi lawo ma-sanctions akhitshwe?
So kumele batshelwe ngabantu bonke, betshelwe ngamazwi wonke ukuthi hhayi akendekele ukuhlukumeza abantu ngoba umuntu ophansi ngaba nguye ofilayo ama-effects ama-sanctions lawo. Bona laba abantu babe-targeted bangikhona ingani bazihambela baphila kuhle balanto ebaphambanisayo. So ama-sanctions ngakhitshwe lawa ngoba the ordinary citizens izalwane zalapha eZimbabwe.
Umnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga edale le Central Committee yebandla leZANU PF, exoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Sibuye saxoxa lomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu.
Ngifisa ukuthi uZulu nomhlaba wonke jikelele benanzelele ukuthi ama-sanctions afana nempukani elanda isilonda esilephunga. Impukani ayijwayelekanga ukulanda into esalungile engelaphunga engekonakali. So ama-sanctions lawa thina njengezaphu sithi yimpukane elande isilonda esilephunga. Ngakho-ke nxa ufuna ukuthi impukane ingakulandeli uyadila lesilonda ulungise lapho konakale khona ngokuklina okwakuqala, okwesibili ufake umuthi, okwesithathu ufake ibhandiji.
Ayisikho yini lokho esikubonayo Ndlovu nxa abakhokeli beZimbabwe bekhankasa njalo bencediswa langabo makhelwane ukuthi yikho abazama ukukwenza?
Esikubonayo kwele Zimbabwe yikuthi instead eyokuthi abantu abakhokhelayo bekline leso silonda bafake umuthi bese befake ibhandeji, bona babhizi bazama ukudinga ukuthi ngoba ngubani owangiloyayo njalo lesi silonda sesisenza kungasakhona ukwenza lokhu nalokhu ya yikho kuveza khona sobala ukuthi abantu abasikhokhelayo ngabantu abangela maqhinga ngabantu abangela ukukhalipha engqondweni okuhlekisa kakhulu ke ukuthi even labanye abase-Africa abe-AU abe-SADC labo sebejoyinile kumsangano lowo
njekwenziweni ke lapha Ndlovu ukuthi ama-sanctions akhitshwe njengokutsho kwakho ngomzekeliso ukuthi lelo phunga likhitshwe leso silonda sihlanzeke
umuntu engathi ugulile ulesilonda wena lithi sizaphola ngokuthi sihambe siyebhikisha siye masha siye gida sijayivele ukuthi isilonda siphone angiboni ukuthi kuyohlakanipha lokho thina ngokubona kwethu sicabangela ukuthi izanu ayilungise abathi ama-reforms benze ukuthi abantwana baseZimbabwe bathole amalungelo wabo njalo lama-election ayenzwe ngendlela eqondileyo yikho kuzayenzisa ama-sanctions lawo akhitshwe
umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sixoxe laye ese-Johannesburg kwele South Africa Ibandla lezanu PF seliqhuba umkhankaso wokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Likhangela kakhulu emadolobheni lapho elihlala linqotshwa okwamagama khona ngamabandla aphikisayo. Kobulawayo umgcini sihlalo webandla leli umnumzana Jabulani Sibanda usebhode indawo ezimbalwa okwamanje edinga usekelo kubodokotela labanye abazempilakahle. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Usibanda ubhoda ezibhedlela lemakolijini akobulawayo lapho athembisa ukuthi angancedisa izisebenzi zikahulumende ukuthi zithole umhlabathi wokwakha izindlu uthi ulakho ukhulumisana lecouncil ukuze inike uzulu indawo zokwakha izindlu kanye lokusungula amabhizinisi omongikazi abodokotela lezisebenzi zesibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo eseyingutsheni hospital babuye ngobuningi emhlanweni obiziwe ngusibanda uthi kuningi okwenziwa ngodokotela labomongi ukwenzela ukuzithuthukisa
So you are my comrade, I can die for you. I prepare to die for you.
Uqhubekele phambili uSibanda etshela izisebenzi lezi ukuthi bakhumbule ukuthi igazi lachitheka kulwela ukuthi bakhululeke ngakho kumele baziphathe kahle.
They come here, they give you things, just here to ask for your support or anything. I just wanted to come and tell you.
Amabandla aphikisayo athi ukukhulunywa ngusibanda ngamanga aluhlaza tshoko ngoba kulanto anganceda ngayo izisebenzi amabandla la athi usibanda ukhankasela ibandla lakhe kuphela umnumzana Mathew Bhubesi Sibanda ngenye yenkokeli kubandla lezaphu
ngiyamuzwa umfowethu uJabulani Sibanda uhamba esiya ezikolweni lasezibhedlela hhayi kudala silithenjiswa kusukela ku-42 years sithenjiswa izinto ezingapasiyo akukho lokho abantu kumele bakwazi ukuthi hhayi layo usemsebenzini umfowethu yikhampeni leyo ukhampenela ukuthi abantu mhlawumbe bengavotela ibandla libusayo liphinde libuyele embusweni kodwa bazabe bevotela uduko lokho elusiya phambili
uSenator Gideon Shoko owebandla le-Citizen Coalition for Change uthi ibandla le-ZANU-PF alilamhlaba emadolobheni ngakho-ke usibanda angayengi abantu
izanu in the first place kailaland istate yeScotland so nxa kuyenzwa okwe-land kuma state institutions kuyenzwa kuma public servants it must be done in public public service commission yiba abayi in charge ngezinto lezo ikampeni ye kubi lokhu vele kunjalo vele izanu ihlale njalo
intsha yabandla lezanu-PF kobulawayo ithi jabuliswe ngamazwi kaSibanda u-Admire Maskati yinkokheli kwabatsha kubandla lezanu-PF
ukuthi ngu chairman wethu uComrade Jabulani Sibanda ukuthi ufuna ukulobhama council ukuthi anike kontanga istand kumba ba facilitate le ama stands bonani kuyinto enhle ngoba kontanga abaningi abalamsebenzi kodwa nxa icouncil ingalobhi ukuthi banike ama stands be rent bebhadala bona pana bona ngani ungabangcono ukwenzela ukuthi lizwe liqhubekele phambili kuhlelo oluhle olungasolwe campaign kodwa lokuthi lo empower kontanga
omunye osakhulayo onkosana Blessed Dube uthi akungacatshangela izisebenzi zikahulumende kuphela kodwa intsha engasebenziyo lezisebenzayo
into enhle kakhulu ukuthi sithole ezama youth sithole ama stands but inkinga yokuthi ama youth imajority ama youth ayikho ku government and abane iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona so maybe if you can adjust for us online
ibandla lezandiphefu lithi lifuna unqobo emadolobheni lapho lihlala libhuqwa khona ngamabandla aphikisayo njalo umgcinhlalo waleli bandla kobulawayo uthi uzakwethekelela wonke amakhona edolobho leli ekhankasela ibandla lakhe imele studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Umnumzana Rishi Sunak okubandla le-Conservative Party usengumkhokheli omutsha weleBhilithane kulandela ukusuka kwankosikazi Liz Truss esikhundleni lesi ngeviki ephelileyo. Abezindaba be-Reuters babika ukuba uSunak ungene ngenxa yokuthi abanye akabekade befuna isikhundla lesi bathedele emuva. Omunye wabo wayengumongameli wakweleBhilithane umnumzana Boris Johnson. Ela Ukraine lithi kungamanga luhlaza tshoko ukuba selifuna ukusebenzisa okubizwa ngokuthi yi-dirty bomb kwesinye isabelo esibanjwe ngele Russia. Ela Ukraine lithi ele Russia yilo elifuna ukusebenzisa ibomba le. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ele Kenya selihlolisisa ukubulawa kuka-Ashad Sharif intatheli zindaba elodumo eyakwele Pakistan. Amapholisa wele Kenya athi aphambanisa ngokudubula imota uSharif ayihamba ngayo becabanga ukuthi ngiyomuntu othengisa abantwana. Abakuhlangothi lwezempila kahle baza kwethulela uZulu uhlelo lokuhlaba abantwana iJackson yepolio kusukela ngolwesine kusiyafika umgqibelo. Umivisi Kama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lolu lwethule umbiko lo lamhla enkundleni yokuxhumana lusithi abezempila kahle bazangena ezindlini lapho abazahlaba khona abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi. Udokotela Mafios Siyamchembu, umkhokheli wesibhedlela esigabeni sakobulawayo, uthi luqakatheke kakhulu uhlelo lolu.
Uhulumende logatsha lwezempila kahle wakubona kufanele ukuthi abantwana bonke sukusela ezalwa ezebe ebeleminyaka emihlanu 5 years kumele behlatshwe ama-vaccine okwenqabela lezi zifo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi umntwana wonke ethole ama-vaccines akhe aneleyo wonke ukwenzela ukuthi ekhule elempilakahle ekhule engondlekileyo.
Lokho kusekelwa ngudokotela Sitshengisani Vuma okunhlanganiso yabodokotela eye Progressive Doctors Association.
Ngumkhuhlane ongayelaphekiyo ende uyabulala. Kungcono ukuthi umntwana wonke ehlale ehlatshiwe ukuyivikela ukuthi ivele ingangeni emzimbeni wakhe. Sinje kanje eZimbabwe lapha asila active case yepolio. EMozambique lapha next door lati seyathothakala ipolio. Yikho sithi abantwana bonke noma basebazuza ama-Jackson awepolio bephinde futhi behlatshe ipolio wenze ukuthi ipolio ingaze yavela yangena elizweni leli.
Udokotela Vuma ukhuthaza abazali ukuba behlabise abantwana ngoba uyingozi umkhuhlane wepolio.
Ngoba ipolio yayenza ukuthi impilo yabantwana ibe nzima kakhulu ngoba yelapheki. Umntwana nasele polio esingakwenza kuphele kwenza ukuthi impilo yakhe ibe ngcono engazi ubuhlungu kakhulu kodwa uyabe ngasakwanisa ukuziyenzela izinto eziningi yedwa. Abanye babe ngasakwanisa ukuhamba, abanye noma ukuziphefumelela bodwa babe ngasakwanisa. So kungcono sithi abantwana bethu behlatshwe ukuvikela ipolio le ingaze yasihlukumeza thina ezindlini zethu.
Omunye njalo okwezempila kahle uVusumuzi Mkandla laye uyakusekela lokhu.
Ipolio yona umkhuhlane othelelwanayo njalo ubangelwa ingathi ligcikwane. Ulakho ukuthi nxa umuntu engahlala elomuntu engahlangana lomuntu olepolio ethelele omunye. Singabona lolu hlelo olokuthi kube kuhlatshwa abantwana ezindlini kumbe emakhaya. Kubangelwa ukuthi abaningi yabona abahlabisi abantwana amajekiseni lawa okuvikela igcikwane leli kumbe okuvikela ipolio. Okugcina kubangela ukubana bengathi bona bebanjwe umkhuhlane lowo balakho ukuthi bethelele isigaba sonke kumbe kuqalise ukuthi kumemetheke njalo lo mkhuhlane.
Umkandla uthi ipolio ngumkhuhlane ovikelekayo.
Kodwa ke singananzelela ukuthi yona ipolio ivele ingumkhuhlane ovikelekayo njalo kulakho ukuthi nxa abantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu bengathola amajekiseni akhona ukuthi bayivikele bengawutholi lo mkhuhlane. Singakhangela elizweni lonke jikelele kuyalutshwane ukuthi uhlangane layo ipolio ebantwaneni kungenxa yohlelo lolu oluvele lusenziwa kusukela ngesikhathi umntwana ezalwa lapha ayihlaba khona amajekiseni. Ukukhanya lokhu ku-Baby Health Card.
Abezempilakahle bathi baqhuba lomkhankaso bemanyene labohlangothi olufanayo lwakwele Zambia njengoba lomkhankaso uqhutshwa lakwamanye amazwe asemhlukulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika. EleZimbabwe libikwa lagcina ukuba lesehlakalo sepolio ngomnyaka ka-1989 sona esaphazanyiswa ngempumelelo yokusiqeda ngomnyaka ka-2005. Kunsukwana esanda kwedlula kuqhamuke igciwane lepolio kwele Malawi lakwele Mozambique. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ibandla le-ZANU-PF belicathamela abantu asebekhulile egangeni bengakavoti ematopo ngempelaviki bebathathela izithupha njalo bebathembisa ukubanika ukudla lokunye. Lithi abanye bebesethuselwa ukuthi bazatshaywa bengavotela ibandla le-CCC kumbe elezaphu. Umnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi kumele kuguqulwe indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe.
Sine siphuma kiyo ngempela viki ayenziwe kodwa ebekungekonfriense kakhe ngikubani ZANU-PF efuna ukuba ngumthetho unto itself and izeki ile nkinga yokubana ilungisise indaba ezinjengazonezi ngenxa yokubana ukhetho mabiyenzwa under such circumstances. Kakhe ngitshela ukuthi-ke akunakuhlonitshwa komthetho ngoba umthetho uclear ukubana-ke akuvunyelwe ukubana abantu bebe yize le-police station ikakhulu bela irigalia lamakhadi abhalwe-ke ibandla labo. So yiyo inkinga ehlangana layo, yikho kwenza ukubana-ke sikhulume ngendaba yama-reforms.
Police ayenzani ngakhonokho ngoba selakhuluma kudala ngendaba yama-reforms?
Okokuqala ukubana-ke indaba yama-reforms is an ongoing process and campaign. So konke okwenzakalayo lokhu yikho kuzaba part and parcel of the evidence esiyisebenzisayo ku-African Union kusathi nakuma-commissions aseZimbabwe ukubana siveze sobala ukubana-ke indaba yama-reforms iqakathekile njalo ukubana this is the evidence esiveza sobala ukubana ukhetho luyenziwa ngendlela engekhofiyenzwe.
Nxa kuyukuthi kungaguqulwanga konke lokhu ubona zani ukhetho pho luyaphuma lunjani ngomnyaka ozayo? Luyabe lukhululekile yini?
Nxa lokhu kungalungisanga kule nkinga yokubana ukontinue ukuba le leadership e-contested lo hulumente ongasohulumente wabantu ngenxa yokubana ukhetho lwayo liyenziwe ngendlela-ke engaphelelanga. So konke lokhu-ke kufanele kulungise ngenxa yokubana kubenefitha anyone i-political party ezakontesta ukubana-ke ibe-ke uhulumente-ke okhethwe ngabantu njalo kuhlelo-ke olulu abantu phakathi.
Umnumzana Ostalos Siziba isikhulumeli sebandla le-CCC. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Eliphas Mashaba owebandla le-ZANU-PF.
Akho into ekuqalayo njalo yinto ekhona ku-constitution yethu eZimbabwe ukuthi kulabo abangakwanisiyo ukubhala, kulabo angaboniyo, kulabo izigoga, bayancediswa ukuvota kodwa-ke kulesinqumo esitsho ukuthi bancediswa ngabomthetho amapholisa abe khona njalo nxa kuncediswa khona fana bayabizwa laba okuthiwa ngama-polling agent ama-opposition lawe-ruling party bonke ababe khona babe bekhona emncintisaneni nalo bebe ngabafakazi ukuthi khona umuntu uncedisiwe ngendlela enje kodwa-ke akutho ukuthi khona wonke umuntu oncedisiweyo uvotele i-ZANU-PF ngamanga lawo umuntu uvota lapha akhanda khona ukuthi nje kuphela kabe kudingakala ukuthi ancediswe
ye ibandla le-CCC lithi kulabantu ematobho kade bencediswa libandla lezanu bese zihlahleni khona ngale bele desk bekhuluma ukuthi votela lokhu hambe zivotela thina ungelo sivotela sokunika ihlanyelo lokunye kambe kungabe kusijoni khonokho
yabona ukukomenta ngezinto ze-CCC C2C akuncedi kabadube ngoba vele ngabantu abahlezi bona bengavumi lutho ngabantu abahlezi bona bengabantu abahlala bebanjelwe ngiye ngitsho mina kwezinye indawo ukuthi mina ngiphuma kobulawayo ngibe yi-candidant mina 2013 naba yi-candidant 2018 against i-opposition NPC sidliwa i-opposition asikaze sikompleni.
Umnumzana Eliphas Mashaba ukubandla le-ZANU-PF sixoxe laye eseHarare. Kule qembu elizibiza ngokuthi yinobuntu elilapha kwele Melika ukuzokwethekela okwamaviki ayisikhombisa. Sike sizwe besiculela lapha.
Utho seven weeks. Yeah, last time seven weeks and siyasipota siyendaweni ezihloniwe sometimes sishaya kuma concert halls sometimes sishaya kuma all the time it's concert halls but sometimes it's a semi university and sometimes it's a concert halls are independent from education and universities. We are cultural ambassadors. That's why you will find that most of the times we see Chaila in university see the performance in Dambama, but during the day we see the workshop. Mainly we do a lecture demo where we just give a lecture about where we come from and the origins of our music in Zimbabwe. So we see xoxela nje nalapho esivela khona sibanika nje lo lwazi ngemgido yakithi sibanika ulwazi ngokuhlabela kwakithi lo mculo nje wakithi oyimvubu
sefunde wathaba umdali okunjazane wakubona hayi uyajeisa
nobuntu lithi esintwini sakithi elimini olimini lakithi uno umelele ukuthi umama ubuntu sonke siyabazi luthando ukuzehlisa kindness siyabonga thank you very much ukuthi liyasilalela emakhaya
lo nkosazana Duduzile Sibanda besixoxa laye oweqembu lokucula elinobuntu elivakatshelayo lapha elethekelayo lapha kwele Melika. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngodlakela lwezombusazwe. Singakehlukanisi hlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sekulungiselelwa umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF kulabanye abathi abawusekeli umkhankaso lo. ibandla lezanu-PF selikhankasela ukhetho oluzayo ngamandla emadolobheni. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngugaino kumete sayidi. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.